sengithanda phela ngazi ukuyibona sengithanda ngiqala lokubona ngiqala lokubona ungalalela enhlizweni yami ungalalela enhlizweni yami ungalalela enhlizweni yami
Let's go.